Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kuNhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba kasoneso sikhathi bekunzima, ngesoneso sikhathi bengichiche ekhoti bengilomntwana omunyana. Ngimchiya ngisiyatshona khona ilanga lonke ngichiya umntwana emunya. Ngapha ngivele ngizigulele. Bekunzima kakhulu. Kodwa ngisincediswa ngabezimbabwe lawyers for human rights. Ngizizwa lami sengikhululekile sile ngizizwa.
Udaba lukankosazana samkeliso mlilo otholakale elecala lokuthelela ngabomo owayengumyeni wakhe igciwane lengculaza ele-HIV solukhwezwa emthethwandaba wephezulu owe-Constitutional Court.
Amapholisa alile ukupha inhlanganiso ye-PTUZ imvumo yokutshengisela ngokuthula inanza ilanga lokutshengisela kwezisebenzi emhlabeni jikelele ele-Global Day of Action.
Obe ngunobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Priscilla Msiya Irambwe Mshonga usechiye isikhundla lesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights baya emthethwandaba weConstitutional Court kusasa besiyaphikisa imithetho elukhuni kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kodaba lomthethwandaba kamantshi wakobulawayo othole unkosazana samkeliso mlilo elecala lokuthelela ngabomo wayengumyeni wakhe igciwane lengculaza ele-HIV kusetshenziswa isekelo sombuso sakudala. Intathele izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathele izindaba owenzelwe eHarare Club lamhle kuseni, amagqwetha awezethelechara la aveze ukuba akubona kufanele ukuba angenele kudaba lokugwetshwa kwamamlilo kwabangela ukubekwa eceleni kokwethulwa kwesigwebo sakhona. Omunye wamagqwetha asebenza kulolu daba phansi kwenhlanganiso yezethelechara le, umnumzana David Wofisi, uthi injongo yokulungenela kuyikucela idale laphezulu le-Constitutional Court ukuba luhluzisiswe lolu daba anduba litsho ukuba kuthiweni. Umnumzana wofisi uqhubeke ethi lesi sehlakalo lithuba abalisebenzisayo njengamagqwetha ukubonisa idale ububi bale mthetho, ikakhulu isigaba 79 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act 9.23 esasetshenziswa ngaleso sikhathi kulandelwa isekelo sakudala. Uthe kuchiwo isigaba salomthetho kubangela ubandlululo ikakhulu kwabesifazane njalo ungaphi ithuba lokulinganiswa kwamalungelo phakathi kwabesilisa labesifazane. Istudio 7 ikhulumisane lonkosazana mlilo phezu kwalolu daba ethi isisusa salo yikuba emangalele owayengumyeni wakhe ngaleso sikhathi ngoba wayemhlukuluza ngemva kokuba ehlolwe igazi ngesikhathi ezithwele ngomnyaka 2009 watholakala elegciwane le-HIV. Lanxa ekuqaleni ubengazange aba le ndaba lakho.
Into engiyicabangelayo kungabe kuyikubuhlungu njaye labo obokuthi bengingasafuni ukuthi ngibuyelelane laye. Kodwa isizathu esasingenza ngehluleke ukuthi ngibuyele kuye ikuthi ube ngumuntu othanda ukulwa, sihlala sisilwa engitshayo zonke isikhathi. So ngasenzise saba ukuthi ngingavele ngibuyele kuye, mhlawumbe umuntu le ngagcine ngimbulala.
Uqhubeke ethi kungenxa yokuba wayamangalela owayengumyeni wakhe enkambeni yenkulumane kwabangela ukuhlukana kwabo. Wasemangaliswa ukuba esengomangalelwayo yena obengumyeni wakhe esemethesa umlandu wokuba nguye omthelele igciwane ngemva kokuhlolwa ezithwele okwesibili.
Ngizizwa sengikhululekile kakhulu ngoba kasoneso sikhathi bekunzima, ngesoneso sikhathi bengichiche ekhoti bengilomntwana omunyana. Ngimchiya ngisiyatshona khona ilanga lonke ngichiya umntwana emunya. Ngapha ngivele ngizigulele. Bekunzima kakhulu kodwa ngisincediswa ngabezimbabwe lawyers for human rights. Ngizizwa lami sengikhululekile sile ngizizwa lami sengizizwa ukuthi hayi mhlawumbe engxenye kungaba lusizo empilweni yami.
Abezethelechara bathi ngendlela omi ngawo lomthetho osetshenziswe kulolu daba ubandlulula abesifazane ngoba ubeka impilakahle yabo enkingeni. Bathi balungenele lolu daba ukuze babonise idale ububi obumunyethwe yilo mthetho okungenza idale lephalamende liphange liwulungisise uhambelane lesisekelo esitsha sombuso. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
Inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi amapolisa aweZRP alile ukupha imvumo yokutshengisela ngokuthula benanza ilanga lokutshengisela kwezisebenzi emhlabeni jikelele ele Global Day of Action elinanzwa kusasa mhlaka 18 ngoNhlolanja. Unobhala jikelele we-PTUZ umnumzana Raymond Majongwe uthi bebeqoqe ukufola beqonde emahofisini kahulumende eMkhwathi Building ukuyanikeza izikhalazo zabo kumphathintambo wezisebenzi uNkosikazi Prisca Mafumira ekunanzeni leli langa elinika izisebenzi ilungelo lokutshengisela. Uqhubeke wathi bazalobela uhulumende ngokungajabuli kwabo ngendlela abaphathwe ngayo ngamapholisa.
Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga enhlanganiso ezizimele ezilela amalungelo oluntu kanye lawo mabandla aphikisayo ezihlala kwele Bhilitane langapha kwele Melika zikhangelelwe ukutshengisela edolobheni leLondon laseWashington DC zikhuthaza uMongameli Robert Mugabe ukuthi achiye isikhundla ngoba esehlulekile ukulungisisa inhlupho ezibhekane lelizwe. Abaqoqa lokhu kutshengisela bathi amalunga enhlanganiso ezilitshumi akhangelelwe ukubuthana phandle kwamahofisi omeli weZimbabwe eLondon ngomgqibelo langapha eAmerica eWashington DC ngenhloso yokutshengisela langalinye lapho kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe ethakazelela ukufikisa iminyaka engamatshumi athoba minwe munye lanye i-91. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Morris Ngwenya oyezanu PF osole ukutshengisela kwabantu lokhu.
Yes, ubona ukuthi kulabanye abantu abaphonga ukudinga nje ukwazakala mba ukubonakala ngendlela ezingayisizwa. Angikwazi ukuthi ngibuntu bangathi bona obo kumbe sebethethe ubuntu wakhona ngale ntshonalanga lapho abantu abalobuntu obungajayelekanga. Kodwa esintwini siyakwazi ukubana umuntu ufiselwa enhlanhla, umuntu ufiselwa okuhle ikakhulu ngelanga lakhe lokuzalwa. Manje lapha abazazama ukutshengisela lapha ikudinga nje kuphela ukubonakala kumntu okwaziwa. Kodwa esikwaziyo ikuthi imuli yeZimbabwe ngo-2013 yavotela umongameli welizwe amamiliyoni la abantu inkulungwane zabantu yibo abamvothelayo. Lakanye sabona uSadaki bemnika isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo. Sabona kanye le-AU lonyaka yathi hatshi bo umongameli siyakwazi ukubana ngoFebruwari ngoNhlolanja sifika 91 years. Kodwa sifuna usikhokele thina njenge-Afrika pho labo abazathi batshengisela besolani basolani abakwaziyo bekhona ngale. Ikudinga nje kuphela ukuthi banikwe ama-donations okuyikudla nje kuphela udinga ukwazakala ubonakala.
Ye, kodwa ngabe khuluma ke baba Ngwenya bathi umongameli kayenzanga kuhle eZimbabwe njalo uqhubeka phambili ebulala ilizwe, so ke ungangcono ajiye isikhundla, batsho njalo phela baba.
Kanti abantu abangabe bekhuluma ngokweZimbabwe phela ngabe baseZimbabwe bazathi kazange ayenzile ilizwe lekhona ngale eBritain ngumkhokheli weBritain yini. Ngabe funa ukutshengisela ngokungathuthuki kwelizwe kuyini abakwaziyo ngelizwe leli bona bekhona ngale be-PJ. Siyakwazi ubona abantu abanjalo abantu abasuka lapha besithi bayizipepheli bafuna ukubana balondoloze ngoba uhulumende kwezanu-P F baphatha kubunde babahlukuluza. Kodwa bangabantu nje kuphela abangamavili abafuna ukuthi bancediswe banikwe ukudla. Kodwa abantu beZimbabwe yikho sibabona besiya khona le eVictoria Falls besiyabonga umongameli ngokuthi hatshi baba wasinika amandla kwezomnotho uyasikhokhela njalo umkhokheli bakho siyabafuna khuluze ukhokhoze.
Alo-ke ngumnumzana Morris Ngwenya, isiphathamandla sebandla leZANU-P F obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Obengunobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Priscilla Misihayirambu yemushonga usetshiye isikhundla lesi esithi usebambekile ngemisebenzi yakhe. kodwa uzaqhubeka elilunga lebandla leli okutsho ukuthi uzabe elokhu elilunga ledale lephalamende emele isigaba seMatabeleland South phansi kohlelo lweproportional representation. Phansi kwesisekelo sombuso webandla leli obe ngumsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu nguye oseza kuba ngunobhala jikelele webandla leli. Umsekeli kamongameli webandla umnumzana Edwin Mushoriwa utshele iStudio 7 ukuthi bamukele incwadi yokuthiya isikhundla ngobuhlungu ngoba unkosikazi Msiya Irambu ubesebenza kadalala imizamo yokukhuluma laye kodwa yehlule.
Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Mokeng Tshangirai lithi kufanele umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko achiye umsebenzi kulandela amazwi akhe athi isehlakalo se-ground sabangelwa ngamazwi aphetsheya hathi umongameli Robert Mugabe, njalo kufanele axolise kwababhutshelwa izihlobo kanye lezizalwane zonke zeZimbabwe ngalokho akutshiloyo. Isikhulumi saleli bandla umnumzana Obert Kutu utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi umnumzana Mphoko ongumphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokuxolelana akhulume amazwi la ukusobala ukuthi kakhuthazi uhulumende ukuthi abathinteka kulesi sehlakalo beduduzwe njalo behlawulwe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ke lamhlanje okuzaba khona kulohlelo olwabasakhulayo olutsha oluthiwa The Connection, lapho esizaphatha khona udaba lokuswelakala kwemisebenzi olubhekane ngabasakhulayo eZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukulwisana lokhu kuqhubeka kwele Nigeria phakathi kwebutho lomanyano wamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika labahlamuki besemoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Lamhlanje abahlamuki laba babikwa behlasele idolobho elincane ele-Askira uba usabelo lwe-Bono. Baqala ngokutshisa indlu yesinye isiphathamandla sikahulumende okwenze izakhamizi zaleli dolobho zibalekele imizi yazo.
Ele Greece selibuyele kunkulumo labangane balo enhlanganisweni yomanyano European Union zokuzama ukunceda umnotho walelo lizwe. Uhlelo lokuhlenga ele Greece lwamabhiliyoni phose ama-euro ludinga ukuvuselelwa ngoba luphela ekupheleni kwayonale inyanga.
Ingcwethi zemfundo zithi imfundo yeZimbabwe yayiphathisi kangako intuthuko yelizwe lempilo kaZulu ngoba ifundisa abantwana ngendlela ebathiya bengelalwazi lokuzicabangela ngokujulileyo indlela zokuziphilisa lapho bengaqatshwanga. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba eseHarare.
UDokotela Phedisayi Rwanyi obona ngezamalungelo abantu utshele umhlangano wokuhlolisisa ngezemfundo yakuleli owenzelwe emahofisi nobudlelwano besigodlulisele eMelika loZulu kuleli izolo ukuba ukuchaphazeka osokusenza ezombusazwe elizweni kubangela ukuba kube lokusilela kwesekelo lwemali kwezemfundo. Uhulumende eqakathekisa amandla embuso wakhe izinto zisonakala. Umnumzana Thuthani Moyo wenhlanganiso ye-YET ephatheka kwezemfundo uthi ngendlela emingayo imfundo okwamanje elizweni ayihlolisisi ingqondo yomuntu ngokugcweleyo ngokungaphathisa empilweni.
Ngathi imfundo yeZimbabwe inhle ngoba iyafundisa abantu ukuthi babala indaba esilayo kuphela ngabahamba isikole eZimbabwe nasema-universities babala kuphela okwama-exams okokubhala ihloliso. Ababali ukuthi babe lolwazi okwenzakalayo ezindaweni ezijeneni. Yikho kusilodubo khona. Yindaba leyana enganekwane yayiqakathekile. abantwana babethi nxa bengagogole indawo ekane iingqondo zabo zazikhalipha ngoba babecabanga nxa inganekwane ikhulunywa laphana usecabanga indawo engone ekhulunywayo eseyibona ngaphi engqondweni zakhe.
Unkosikazi Rebecca Ziglomano obona ngezemfundo esikoleni sommeli weMelika kuleli njalo eke wafundisa ezikoleni ezijeneyo kuleli ogoqela lasemaphandleni uthi kuyadingakala ukuba imfundo ihlole umuntu ngokupheleleyo ikhangele njalo ingakhangeli kuphela indlela yokuba umuntu ephumelele kumhloliso ethi okwamanje kukhanya inengi lezifundi kuleli ligijimisa nalo ukuthola impumela enhle kumhloliso lokudinga imisebenzi kuphelele khonapho. Udokotela Tendai Ntshila ofundisa kugatsha lwezemfundo yaphezulu leyunivesithi yeZimbabwe uthi imfundo ikhanya isalela ngoba noma bekhona omanjinela lengcitshi ezemisebenzi ejeneyo asibaboni belungisa izinto esingaziqhenya ngazo njengesizwe. Ethi sokungadingakala ukuba kuguqulwe indlela abantwana abafundiswa ngayo okuyinto umoyo avumelana layo.
Kwaba leduko I think sesikhuluma ngezombango wazo ukuthi abaqeqeshisi ngesikhathi sema-political parties babuildisa baba-targeted so ngibona ngathi khona abanye kwakwenza kwaba legap so asiqalisi kakutsha siyabumba le foundation yekhona kodwa okuningi sifanele siyitshintshe ikhangelana lokutshintsha kwani komhlaba indlela esiphila ngayo kathesi but yona imfundo yezimbabwe inhle kakhulu.
Udokotela Ruhanya uthi ukusilela kusekelo lwemali kwezemfundo lemisebenzi yokucubungula yikho okugcina kubangela ukuba imisebenzi yezemfundo kunye lesizwe sonke kungathuthuki kubangelwa ikwehluleka kuceleli kahulumende. Udokotela Patson Zamara wazise umhlangano ofanayo ukuba kuqakathekile ukuba imfundo ibe ngengenelisa ukuthuthukisa umuntu iphinde ibe ngengesetshenziswa ekuthuthukisweni kwesizwe ngokugcweleyo. Unkosikazi Ziglomano uthi sikhuluma nje abantwana abaphuma ezikolo bephumelele kakuhle ezifundweni zabo kodwa benganelisi ukwenza lutho empilweni zabo ngitsho lokusebenziswa kwemitshina yangalezi nsuku yamakhompyutha ngokuzwayo ngitsho lakumabhizimusi. Uhulumende weZimbabwe uthi sethatha imicijo kugwalo lezicwayiso zikadokotela Nzira Masanga ezikhuthaza inguquko kwezemfundo ezihlanganisela le misebenzi yezandla. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Amankampani abasakhulayo asacathulayo lamuhla aphatheke emhlanganweni wokucebisana ngokuphumelela kwamabhizimusi oqhutshwe yinkampani ye-Hypercube Hub ekade bexwayisa osomabhizimusi laba bagoqela ingcwethi ezivele kwele Melika. Inkampani ye-Hypercube Hub ithi injongo yayo ngeyokuthuthukisa abasakhulayo kwezamabhizimusi lakunhlangothi zonke zempilo ngokusebenzisa i-technology. Umhlangano lo uza ngesikhathi abasakhulayo abaningi bebhekane lokusilela kwemisebenzi okubangelwa umnotho oqhubeka ubhidlika. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo umnumzane Emmanuel Ndlovu wachathisa okuningi indubo abatsha ababhekane lazo ekusunguleni amabhizimusi.
Ichallenge enkulu kakhulu ngathi ngama-open lines of credit ukuthi bathole izimali ukuthi baqalise amabhizimusi ngoba kunje ibhenki nxa ifuna ukuthi ikunikeze imali isifuna into eziningi i-property esebizweni lakho kunje abatsha izindlu abalazo ne-situation esikuyo sokuba nzima ukuthi bathole izimali zoku-startup nokuthi amabhenki ababoleke izimali.
Ngalokho ungathi abasakhulayo bagcina besehluleka okungena kwezamabhizimusi lanxa nje beyabe belolwazi kanye lentshunkuntshu.
Ye ulwazi luyabe lukhona kakhulu but engathi ngama-enabling factors yiwangekhoyo ngoba kunje into yokuqala engikhulume ngayo ukuthi indaba yemali nxa ingekho imali ungaze ube le idea enhle ungayishiya lo munye umuntu kusasa uyabona umuntu lana se-implement asehamba senza imali and then wena because ukungela e-startup sokusebanzima.
Ukuyini ongakukhuthaza abasakhulayo ababhekane lokusilela kwemisebenzi ukubana bakwenze ukuze labo bakhona ukuziphilisa?
Ngiyabona ngani mfowethu okutayithi kwisituation inzima but okukhulu ngathi is to identify abantu engathi kumbe ngama-potential mentors abantu aba-establish kunale industry kumbe i-enterprise eyafuna ukuthi yenze and then over understand it, and then try to talk yourself your way around you. You know,
uMnumzana Emmanuel Ndlovu ngosakhulayo osebenza nenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ukwethekelela kwequla labo somabhizimusi elivela kweLebhilitane eZimbabwe lokuphiwa imali kwelizwe inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba efika yona $270 million ngeviki edluleyo sekuphe ithemba ilizwe ukuthi amazwe angentshonalanga angaba esekethisa inhliziyo ekuphathiseni ilizwe. LeZimbabwe liphakathi kodubo lokungahambi kahle kwezomnotho ngenxa yokungabi lobudlelwano obuhle lamazwe angentshonalanga ayethesa uhulumende icala lokungethembeki lokuphatha uZulu ngocuku. Okunenga sikuzweni kungqoqo esenze lo mnumzana George Mkhwananzi.
Engakutsho mina ukuthi uma ungabheka zonke inkulumo sengingazitsho ngokuqondane lezitheso zomnotho laseZimbabwe ukuthi bekungaqondile ukuthi ngesikhathi izano ingakaze izilungise yona izihlanze ilungise konke okade kuvele kuyihudele ukuthi iphiwe izijeziso. Ingakakwenzi lokho bese kutholakala ukuthi lolo swazi selukhitshwa kalusasetshenziswa. Mbona ungazathi konke lokhu yikwehluleka yikuvuma kwabantu base-America nabase-Europe kuphi nakuphi kade bezama ukusiza abantu baseZimbabwe ukuthi umgabe sebehlule. Uma sebemphaleyo mali bemqinisa bemgqokisa amahlwayi batsho ukuthi ke sebemqakezela ukuthi lezi zinto kade vele zenza bezisola angakaziyekeli aqhubeke zenza zinhle zilungile.
Yes, ngathini manje nxa sikhangele elakusasa singabona kusiba lobobelo yini lanxa uMongameli Mgabe eyabe lokho esesihlalweni?
Mina ngibona sengathi ukuba sesihlalweni kukaMgabe akusilo uhlupho ezweni laseZimbabwe oluyilona lodwa olubhekane labantu baseZimbabwe. Izanu inqubo yalo yayo kungakhathalela ukuthi iphethwe ngubani, ngicabanga ukuthi ngeke itshintshe. Sibonile kusukela nje izanu iyathatha umbuso, izenzo zayo ukuthatha abantu uzibuse imfake kwesayo isikhwama, ibanklinye ibaswele nje lo moya wokuphefumula kodwa lokhu ayikuyekanga. Namanje abantu basatshaywa, namanje abantu basalanjiswa, namanje abantu basathengiswa amakhadi ezanu ngenkani, namanje amapolisa awavumela abantu ukuthi babuthane. Into kuthiwa idemokrasi umbuso kaZulu awukho. Sikhuluma manje ngizwa ngathi kuthiwa kunabantu belunga lebheju ababophise amapolisa akobulawayo ngokuthi bayabalela ukuthi benze imihlangano yabo. Ngokunjalo-ke angiboni ukuthi ukuqala ukuyekethisa lezi zijeziso kuzanu ngesikhathi lokhu yona isaluma ngamandla kuyinto eqondile. Akubonakali ukuthi bebevele bekwenzelani uma besazi ukuthi bazakuya badele bengakaphutshi.
Bona osomabhizimusi nxa ukhangele ubona ungani bengeza yini ngobuningi eZimbabwe nxa kungekethiswa imithetho efana lalowo o-indigenization?
Ukubeka kahle ma usukhuluma la ngemithetho ekhona ezweni laseZimbabwe, yebo i-IMF or World Bank sebengathi bayaqala ukuveza izinyo, kodwa eqinisweni ukuthi osomabhizimusi labo abangakhetha ukuthi bayotshala imali yabezweni laseZimbabwe, uma bekwenza lokhu bakhetha ukuthi bayodlovwa, bayogetshengwa, ngoba siyakubona ukuthi izimali ziyahudula zikhitshwe e-Central Bank zekwenziwa intando ngabantu bezanu. Siyakubona ukuthi ama-savings abantu ayathathwa bengazange bacelwa. Sesikubonile futhi ize yakukhipha lasemthethweni yayo i-government yaseZimbabwe yezanu ukuthi wonke umuntu ofika kuleliya lizwe kumele i-51% ithathwe ngabantu baseZimbabwe. And sima kuthiwa abantu baseZimbabwe siyazi ukuthi akukhulunywa ngabantu makhaza. 12-13 million naseZimbabwe. Kukhulunywa ngabantu bezano ethatha umnotho omele uzosiza abantu iwufake esikhwameni kube ngowayo, kube yoza thuthukisa ukuthi izano imile impande igcile ingakhipheke embusweni.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siyaqhubeka ngodaba lwemizamo engayenziwa ukuthi uzulu wathaphe ulwazi ebantwini asebebadala olunganceda abanye. Sixoxa lonkosikazi Thabita Dube Ngwenya ongukhansela edolobheni lakoBulawayo endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu uBelo Gibbs Dube weStudio 7.
Yabo kumele kuqalise imuli ngemuli, kumele ibe lokulikokwana lendaba zomndeni walo. Nxa laba othatha amazeka ama-tape recorder nani, kakube khona emndenini ukwenzela ukuthi labazabuya bengasekho laba abakhona kalesi bakwazi ukuthi singabantu ngalokhu ngalokhu.
Okunye-ke Madube, nangu ubaba uKhaba uyakhuluma, okunye-ke ungagcizelela utheni?
Ya, uqinisile ubaba uKhaba. Kodwa-ke liyabona ukuthi lo zona imuli zona esikhuluma ngazo anti thina silapha sedrobheni sisoda aso unit isilaithi kasahlalangalanga njengokuhlala kwethu kwakudala ukuthi sihlezi sise ema-reserve elayinini yakobani kwisesisa le muli yakobani. Isolated abahlala emagwegwangayo bahlala e-Harare and so forth. Yikho ngisithi mina kuqakathekile ukuthi engxenye kungaba le-organization ehambe ifundisa kumbe bethathe information from those families ze-isolated zinjalo. Kodwa befundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi ikhathi vele sazalwa mbani. I mean ifamily yakongwenya for instance kathi vele khona bavela ngaphi and so forth behanjelwa. So it's like after that then information yinaleyi ingaqoqwa ibe libhuku bese kufundiswa abantwana esikolo abantwana sibili kube i-part of syllabus esikolo besakhula bafundiswe ukwenzela ukuthi babe wazi ukuthi kathi kwavele kusenziwa njani so that they can also practice that.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Madube. Mbuye kuye njalo baba Khabo. Nxa sisikhangeleke okunye esingathi singakuthola ebantwini asebekhuluphele khonoko kwemitshado ukuthi imitshado phela iyadilika lapha lalapha, kambe singatholani ebantwini asebekhulile ngalokho?
Kuningi esingakuthola Dube, sengisitshe la ngaphandle kwayimitshado leyo phezu lokukhuliswa kwabantwana lokuthi nxa ufuna ukuphila impilo ende kumele wenzeni. Kuningi abafundisa khona. Angithi nxa sikhuluma ngemtshado kukhona ukuthi bayakwazi ukuthi induku kayini. Umuntu osaziyo leso saga uyabe sazi ukuthi uyaxwayisa ukuthi ukudlwakudlwa kulapha ekhaya kabuswelakala bufuneki ukuthi kanti ubaba uyini lapha ekhaya, umama uyini lapha ekhaya. Nxa lo nalo esazi ukuthi nxa esiya emtshadweni kumbe ethatha opha lo ekwakuhleli lowo muzi yiliphi, kayisoze idilike la imizi leyo. Bazakelwa baziswe lokuthi isintu sithi umuzi wakhiwa kanye, wakhiwa ukuphela. Babefundisa ukubekezelelana, ukuzwisisana, ukuxolelana. Ngoba anti kulezi nsuku sesiphila ngaloko kuthiwa engathi mina ngesilungu individualization, ukuthi lo nalo uzikhanaye nayebo. Kanti isintu azange nje siyiqhwabithe khona lokho. Isintu sasisithi umuntu umuntu ngabantu, ukwenzela ukuthi akwazi ukuzihlonipha yena, ahloniphe lo mphakathi. Angaba ngowesifazana, angaba ngowesilisa, angaba ngubani, umuntu kakwazi ukuthi ubuntu bakhe busebantwini.
Singathi ke mama Madube, vala khonapho kwamafitshane,
kubhalwe phansi ngewasisho abantu bafundiswe, kungathuthekisi impilo yomuntu wonke eZimbabwe.
Sibonge ukhansela Thabita Dube Ngwenya lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga,
lami uChris Gande, silithiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.